So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nkomo ngesikhathi abanye besethesa umuyi icala lokuthengisa isizwe samaNdebele.
Sinale Skills and Condition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo.
IParliamente ye-Africa, ePan-African Parliament, iqhube umhlangano wayo wakuqala uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira weZimbabwe osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale abanye besola ukukhethwa kwakhe.
I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira.
Bayakhala abazali ngezikolo esezibhadalisa imali yama school fees eqathaniswa lesisindo sedola leMelika.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezizakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nyongolo Mqhabuko Nkomo ngesikhathi abanye bemethesa icala lokuthengisa isizwe samaNdebele. Unkomo wabhubha ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1999 eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lambili 82. Abanye bathi uNkomo wathengisa isizwe samaNdebele ngoba wayeke waphiwa ixesha ngabelungu elokukhetha ukuthi isizwe samaNdebele sixoxebuke kweleZimbabwe yena wala. Abanye bathi njalo uNkomo wayengamelanga asayine isivumelwano seUnity Accord lomnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-1987 esabangela ukuthi ibandla le-PF Zapu liginywe ngelezanu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lizahlala limkhumbula uNkomo njalo libuka imisebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe.
Sinabe Citizen Coalition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhlaka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusitshiya kwakhe, kodwa sikhala sibethemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayekhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi zisuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketha abatshali. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina abe-CCC sithungamela ngubaba u-Advocate Jamisa, siyabonga imfundiso wasitshiyela yona njongo kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela England befuna ukumcitsha wahlupheka umdala waze wangena phansi kodwa khathesi sesibona inengi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe bamzonda ubaba unkomo waze washona abanye bazigqada ngeunity accord hayi chibo ubaba wavuma wathi ukunceda lokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo wathi ngenanini isikhathi singafika kube selitshiya thina besisi siyabonga ngoba konke owakufezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha kazange efune udlame kazange efune inketa abatshabi wafuna ukuhlala abantu bazothile abantu bebelothando bethandana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Udaba lokuthi unkomo wathengisa ilizwe lumemetheke ekuqaliseni kwayo nale inyanga lapho umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo atshele khona umhlangano webandla lakhe oyenzelwe ePlumtree ukuthi impela unkomo wathengisa isizwe sikaMthwakazi. Lokhu kubangele ukuthi abalaleli beStudio 7 abanengi basithumele imbono yabo ngalolu daba. Ngisizwe omunye wabalandeli beStudio 7 esola labo abathi unkomo wathengisa isizwe.
Mina ngumama okhulile engake ngizivele igama lakhe. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisa ilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisa ilizwe walithengisa ngayiphi indlela unkomo le. Unkomo wayevikela igugurakundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iyunithi lo mgaba isikho ukuthi wathengisa ilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka. Ayiphume siyakhatshana esiyalwela ilizwe kuhamba amazwe lamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngali. Uthengise bani, wathengisa bani. Yena wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu. Wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakutsho umga. So nxa seliza kuthi ungumthengisi, wena othi ungumthengisi, wenzani? Uyini wena? Wenzani elizweni?
Hello ke, umlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe. Sizalethulela ngokujulileyo udaba lukamnumzana Nkomo iviki yonke ezayo. Thiyani indlebe. Idale lePhalamende yamazwe awezwekazi leAfrika ePan-African Parliament izolo iqhube umhlangano wayo wakuqala wokugqoqa inhlelo zayo esigodlweni sayo kwele South Africa uholwa ngumnumzana Fortune Charumbira oweZimbabwe osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale lanxa abanye bebesithi ngabe engakhethwanga ngoba elembali yokwephula imithetho eZimbabwe njalo esazakala ngokuthi ulilunga lebandla leZANU PF yena eyinduna okungahambelani lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Charumbira usehlangane lomnumzana Julius Malema umkhokheli webandla eliphikisayo eSouth Africa ele Economic Freedom Fighters elingelinye lalabo abakhankasela ukuthi athole lesisikhundla. UMalema umthayele ihlombe uCharumbira ngokuqala ukuthi kukhethwe umuntu ovela kumhlubulo wezansi emandebeleni ukuthi akhokhele leli dale selokhu labunjwa ngomnyaka ka-2004. Leli dale labunjwa ukuhlaziya indubo ezibhekane lezwekazi le-Afrika. Umkhokheli we-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi ibandla lakhe lakhankasa labanye balo abemazweni agoqela eleNamibia, Malawi, Zambia, Swaziland, Liberia, Lesotho, leSouth Africa ukuthi umnumzana Charumbira anqobe kukhetho lokudinga umkhokheli waleli dale. Umnumzana Ndibali usole abacothoza umnumzana Jarumbira esithi ukukhethwa kwakhe akuqondananga laye yedwa kodwa kunikeza isithunzi umanyano weSADC. Uqhubeke wathi ukukhethwa kukamnumzana Jarumbira kubonisa ukubambana kwamazwe eAfrika lokuhlonitshwa kokuqhubelana intambo zokukhokhela leli dale.
Thina as EFF Zimbabwe lathi we've been on the forefront. If you follow ama Twitter, I've been very very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli we Pan Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira as president we Pan African Parliament. We are very excited and very encouraged. Ukuthi Africa is moving towards a direction ye unit. We are very clear ukuthi iSADC deserved a presidency ye Pan African Parliament. We've been pushing very hard. EFF Zimbabwe, EFF South Africa, EFF Malawi, EFF Zambia, EFF Namibia, EFF Liberia, EFF Swaziland, EFF Lesotho, and wonke ama EFF nje jikelele. I am very excited. So tina njalo siyavuma and siyakuthokozela kakhulu ukuthi iZimbabwe as a country within the African continent eSADC yiyo esithole ukuthi ibe lo president we Pan African Parliament. It's not about Jarumbira, it's about Africa. It's not about Zimbabwe, it's about Africa. So akula nto ukuthiwa uright kumbe kakho right. Tina, we are excited ukuthi uCharumbira, a son of SADC, has been elected ukuthi ebe president we Pan African Parliament. We are very thankful to uComrade Julius Malema, uCommander in Chief we EFF Africa, we EFF yonke jikelele, ukuthi he was right at the forefront in fighting for a presidency ukuthi ibuye kuSADC. You will remember ukuthi last time I Pan African Parliament ya ajena because ama East, Western and other Africans were refusing to understand ukuthi it is our turn as SADC. We congratulate uComrade Fortune Jarumbira ukuthi hayi sithi amhlophe sithi let us work together. Let us move towards the unification of Africa. Let us move together in making sure ukuthi Africa iba borderless. We need the Africa LO one president. We need the Africa a very clear about its resources, a very clear about its land, a very clear about its history, its culture, its community. We are very clear. We are very excited.
Kodwa abanye bayasola bathi umnumzana Jarumbira kasilungelanga lesi sikhundla ngoba imbali yakhe ayinhle kwezombusazwe lamalungelo olunye kumbe ngabe kukhethwe omunye we Southern Africa.
Tinabe EFF, we have said ukuthi election le ekadikhona ye Pan African Parliament is very clear ukuthi is about Africa, is about SADC, is about a rotational presidency. The principle of a rotational presidency ye Pan African Parliament, that's what it's about. Laba bathi uJarumbira this and that, tina we do not agree and we do not care. Tina we are focused on moving towards a unified Africa, moving towards a borderless Africa, and making a statement that the Pan African Parliament must be rejuvenated, it must be redirected, it must have a clear program as to where it must go and where it comes from. So Tina, we are not very much bothered about the person. Tina, we know very well what is about Africa. It's about the future of the continent. So we cannot be diverted to focus on the person instead of what we have just won. We've won and this is the case. And we are very excited and we continue to celebrate.
Lo ke umnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe obeqoqa ecingweni le Studio 7 esebilitane. Ubu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yozokwethekelelwa kwelizwe eAfrica Sun Limited isizasuka eKingdom Hotel edolobheni leVictoria Falls lapho kade iyiyo ehola liwetela ngenxa yokungavumelani labanini bayo ibhanga leFirst Capital Bank. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lomunye owesifazana uChipo Rutsaba owakobulawayo obhubhileyo ngemva kokunatha ithefu. URutsaba ubikwa etholakele endlini esaphila ngomunye omsebenzelayo wasemusa kumakhelwane lapho abazame ukumhlanzisa ithefu ngokumnathisa uchago kodwa kwehlula. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Igama lami ngovela Ngoma ivela eBruna Bank. Ngiyalibingelela lonke bantu besiyasebenza. Ngiyivumelana esikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo wachiya ekuthengisile. Ya kukubi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehafa kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hhayi ngasithiya ngakuhle uSmith wayefuna ukumnika imathebelele ntini 1977 wala manje kathesi inxaso kunye lapho kukhona nokuthi sesicolonize ngabantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha belisune ezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ngasafundisa isindebeni.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hhayi siyaphila hhayi kuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga bantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa bantu bakithi hhayi khona kuyiliqiniso mpela leli likhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi kona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abanye abantu kabalazimali wani ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingala mali yalo kunzima laphana abantu bakithi. Wonke umuntu olaphana uma uthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthi kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela leyo esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungase ngoba abantu bathwele nzima namangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe kuright ye ngamanga la akhulunywayo kwathinithi kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo khona ukubona ngomunye abantu sikhathele ngabantu abasebenzile ezikomeni zabo. Hayi
seribonani seribonani isizini seribonani hayi nikhulumayo ngiphinsi ngiphinsi ngisike ngigwalati umabhalabhala kompofu ngale kwesasane edishini hayi nginemeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abantu ngikhuthaza abathi ukuthi hayi madoda sambeni siyovota sambeni madoda siyovota sambeni sesiginyiwe bakithi sasizalela ukuhluphekina namuntu alokhu esihluphile sambe yathi umuntu omutsha kodwa ngapho ubhizi lezane ongumuntu onjani ngicela abantu abatsha sambeni sambeni ngokuningi ukuthi siyovota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu nesiye 2023 umnyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli salmona lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokhu engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje so sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo angeke kusebenzele lokho into ezosebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusini yake i-42 years. Ayikho into nje enzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF ungangena iCCC is fine, izaphu MRP MDCT whatever party is thina sifuna ushintsho sesifuna nje change ichange ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze isoshala lokho esikhala segangeni sikwelo ke sikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amaqaba kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo part ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ma abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi hey akunqunywe ilizwe hey abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi lokho akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuva new generation ithole ilizwe lilunge sizana ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayitha into angazange ayibone so into emele ibe khona ukuthi sibambane konke okuzolunga ngokubambana hayi ngokuthi hey basho bacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizala Mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabonga
njani mthakazi omuhle nabastudio 7 esilethele iindaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP ama-MRP 9 lawa it's not fair man okwenzakalayo it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi badistebha bezama udistebha wona umzabalazo wethu no akukho right bangaki bona besenza amacala lapho kulo mama watholakala le gold sesimatele igold la wenziwani ngendaba yokuthi ngiwyp bandla hayi babengenzi njalo kuthi laba abantu abenzangalutho laba benzangalutho serious bona basimagisha igolide laba besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje kodwa why besenza kanje why bephatha kanje abafowethu bona behlala besenza amacala case after case abewenzeka amaphokhwapha ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zeyiduze yagudulana zimpumputhe zonke abantu ilozela umuntu okwagula ipoizen ayiphume engqondweni la ayiphume ipoizen engqondo bonke laba abantu laba abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakalala iye kuthi ulizwe lilomongameli abantu kompuza edlemele babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besenza izinto bawona lapho abakhona even sikhuluma namanje sokhona abakona ukukhulu manje angeke sithule sebesoke sikhuluma vuka
Yes, salibona ke studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo uzenzele ichagwane elikhulu koplump kosihoko hana ngithi nje abantu bakamthwakazi singathi bengasho kuma bonke umuntu ozazothi indebele ephose naye itshe esivivaneni sithwaseni into yakithi sike sihlukane nento zase-next door esihlukane nabo-3+C sihlukane nabozana sike sizenzele okwethu inqola indebele ungazibona nje wena hayi bazayenza ikanti kona ukwenza uzaphumelela hawu uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabukhuluma khona ukuthi onjalo ngekho ezweni lakini ezweni lokuhamba so ngithi bantu bakamthakwazi abantu bekuvuleka izindlela beke besapothe into engeyabo ngiyabona
nami basakazi bethu abahle bakastudio 7 hhayi siyalibingelela hhayi nasiziphilele kumbele njani lina bonke ochris gande ontungameli nkomo abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngike ngingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona divele njengoba siyabona iphumile i-100 bond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani ilo ncedo lwani i-100 bond lezanupf yayo siyahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo
salibana studio 7 linjani hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asazokuthi lasivela kuphi eyi madoda ha lapha kunzima la siyakubona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba uvayisi wakho umnankakho ha kunzima madoda umbuso wamasosha madoda eyi asazi saphephela kuphi thina amasotsha afakana ezikhundleni bafuna ukwenza wenkani owu noma umfana ngawina uchipha usimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso orobekwazi ukuriga la ngale masingaye court siyakwazi bathemba umalako akunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu sivoteni nabanye sisaregister asizameni ukuvota bafowethu singabuyele emuva sivoteni madoda ye abhatona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakho ngoba siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ecourt abazi umalabo ukhona ngalo uzababackup uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela kuzabaphelela umbuso wamasosha straight umbuso wamasosha ma-detect ye kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliwe unkulunkulu kadawa ngoyethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo upetros ngokuhlala nisempumalanga ngokuzalwa ngiselupane ngiyabonga Studio 7.
Siyabonga lathi ke lawo bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Bayakhala abazali ngezikolo esezizabhadalisa imali yama-school fees lezinye indleko zemfundo. Iqathaniswa lesisindo sedola lemelika kusetshenziswa isilinganiso sebhanga. Lokhu sokwengezelele ukuhlukumezeka kukaZulu okhala ukuthi iholo lakhe lokhu lingakaqathaniswa ledola lemelika. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola lemelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulume isenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uya kusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena kala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise. Uthengeni imfundo uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees nge-US dollar abadala abaningi bazayehluleka.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yasemelika ungakalinganisi i-school fees lemali yasemelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu. Ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yasemelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa kabayekhipha imali elingana leyasemelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe. Lama rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi i-fees ayibhadalwe ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lezimfundo uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola lemelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may are allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. All payments that are there in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana bazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola emelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-365 Zim dollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Nimele Studio 7 wobulawayo ngobathabile masuku.
Siyabonga bathabile isikhathi du sesidliwe ngumangoye igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ozayo kodwa ke ngempela sonto lenelisa ukulalela indaba zakusihlwa 7:30.